Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 Phalakazi 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha msitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuguqulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi. Yini ngelithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokho ziqhela emagalajini emadolobheni lemaphandleni lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa ensitha bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathi sathaba. Sathenga sibili at 17 rand i liter. It helped us even ukudura but sibona kungcono ukuthi sithenge lokuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pound kwezinye indawo i black market i 5 liters ye fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako kodwa nxa so stranded abangasela choice so i black market kethi bengayi promoter sibili ba kube lama outlets amaningi mthemba iprice ngaba competitive price yehle abantu beqala ukuthola fuel kuhle kunokuthi abantu lokho sidubeka silayina 2 days mirele fuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzabanzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi kube lomthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Fuel udubo lwayo hayi kuzaba nzima ukuthi phele because vele lathi abantu yithi sesizikhozelayo lokho because almost every day fuel iyabuya emagarage and then you'll see the same cars yiba babe baku queue and the next thing yona liyana the same fuel iyabe sithethe emagarage yes land uyayithengisa ema black market ungakhangela ubone if fuel is something like i diesel $1.32 to $1.40 per liter which is something like $7 per liter and then ku black market actually $20. So those people they are making a killing at almost 5 liters, every 5 liters will profit at $13. So what ayekele ukukwenza kulokhana cabanga ubone nxa engakwanisa ukugcina 200 liters per day which means into esegcekeni kusobala ukuthi i black market will be there, is there to stay ayindawo ngaphandle i government yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa i fuel because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi isimoto esesikhona vele usebenza ngakhona kokukhona lawo. Ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona ifuel lawo usuyithengisa khona apha ngezigubhu ambona anthu akungcono. So thina lathi bakhona abasiphayo ezindaweni zethu siyangena-ngena lathi lapho sisikwanisa ukungena khona. Hayi siyayithola sibili ifuel. Siyayithola ifuel hayi yabithe xaxa nje sesiyingenisa lathi khona apha abantu bahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo. Ngoba emagarajini lapha kuyafiwa. Kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uyithole wena ifuel. Usuka kube nzima kodwa thina nje sile ndlela zethu ezokuthi siyithole ifuel. So singavele siyithole lathi sesiyidlulisela phambili kwabanye ababeyifuna. And bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke. Akula msebenzi phela futhi so indlela yokuthi yonde uyabuyithole la ukuthi wenze amadira akho lawe kuphume something for abantwana. Ufanele uyizame la. So thina khona kikho kuyabe kungani kuyabe kufeed abantwana. So siyaqhubekela phambili ngakho osikwenzayo.
Abanye abakhulume le Studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise. Bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsekeli kamongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukubajezisa ngalokhu abakwenzileyo. UChiwenga wethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho-ke akukho okutsha okuthengwa nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina, amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lodokotela Elophisi Banda ingcwethi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi abantu besezibhedlela kuyahlupha ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azatshi ukuthi wena ibizo lakho ngubani, umkhuhlane wakho yuphi. Angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho nguphi sesithi hayi ingcitshi nguzibani emqhubele kulowo zibani. Uzibani loyo ngehlukileka la yethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasuspenda amadokotela i-chain yonke leyo iyaphambaniseka. Iyaphambaniseka akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda.
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo. Bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye asebengena futhi ekumastrike onalawo. Zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo.
Luhlupho ngoba yikho engitsho ukuthi i-economy aluba i-economy ibingayi-improve then imali-ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadalwe ngamadola kodwa baqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu bethu. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo ukuthi abasuspendiwe kathesi abasasebenzi abasala muntu abamsebenzelayo sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama-10-15 years of training usiqalisela phansi. So kuzalimaza i-health care kakhulu khonokho.
Siyabona uhulumende yena uthi phela lokhu-ke abakwenzileyo kungazani ngakho emthethweni. Kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni odokotela la?
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa lo mqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo. olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani kabazwanani khonapho phakathi kwabo. Uhulumende uthi kala mali labana bathi bafuna imali kabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani singasebenzisani okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili. Ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi esikahulumende isikala mali esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana.
Siyabona njalo uhulumende uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho okuthiwa yi-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili. Kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho?
Uhulumende uqatshe abantu abaningi phela, ngaqatshe madokotela wonke wodwa. Ngakho nxa kuyikuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo, bonke abantu fawuda nganamadokotela lawa yikele. So i-disciplinary action ifanele ibe khona. Ukuthi abanganani yikho okungahlupha, kodwa ukuba khona ifanele ibe khona, otherwise kungakhathaza i-system yonke nje.
Uyisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udabalala?
Okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana la madokotela ukuthi inhlupho zalo yiziphi. Bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani, ukuthi la madokotela kambe amanga yini kumbe kaqambi imanga.
Udokotela Elopis Banda yingcwethi kwezempilakahle, sixoxe laye eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakhile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intatha lezindaba yethu uMakhupita Ntambe usedulela lolu daba.
Lo mhlangano oxoxwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust, iSAPST. Umnumzana Maxim Rongwane owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kunhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedadele parliamente.
Mhlangano lo usibe lawo ngoba sesinandelele ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi sizikhangele zikhulumisane leParliament of Zimbabwe ukuthi behambise izikhalazo zabo. So mhlangano unjengokubaphathisa ukuthi bengenza njani ukuze bakhulumisane leParliament of Zimbabwe behambise izikhalazo zabo.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade esemhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhahe kakhulu, udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana besesebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imthetho ichintshwe ukuze abantu amankazana abaphansi kwe 18 years bengangeni into ama marriages. Kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangkhona inani abantwana abangene kwama marriages basabancane ikhulu kakhulu, kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabashintshi umthetho ukuthi bashintshe umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudalela ePhalamende ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hatshi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayenda basesebancane, abanye abantwana balama birth certificate, abanye abantwana abaye esikolweni bayaxotshwa esikolweni. So besikhangela ukuthi thina ukuthi singayenza njani ukwenza ukuthi iParliament yethu ilungise imithetho ukwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikolweni, abantwana wonke umntwana abe le birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iParliament yethu ibiphangise ngokusheshe ukulungisa leyo mthetho efuzile ilungise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisizwe umthetho ikakhulu owe Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farira Ingumbonzwana wenhlanganiso ye Rosario Memorial Trust eShamva lako Murewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahelo ludubo, njalo besebenzelana lamankazana ezikolo, uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabehlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Taf Zimbabwe, Mangwende Orphanage ya Gumrewa, Shamarebana Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
ULive Talk namhla kuhlelo labesifazana asiduzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu lekhisimusi. Le Studio 7 lisizosiphuma ngapha e Voice of America e Washington. Wathi sikhangele ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa edole isilinganiso sokungamathumi edlula amahlanu ekhulwini 55% zamavoti. Iintatheli izindaba zakwele Sudan lazo sezimanyanele ezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi zisola uhulumende kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyanele labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Inengi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukantike lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kulo kusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi bekhalala umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uqoke lomnumzana Sicelo Mpofu wayengumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association neZimbabwe Congress of Trade Unions onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka esikhanyathi uphethe ngendlela ezinzima abantu izakhamizi eziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade kathesi abantu besemalayini akulamapetrol, akulamali emabhenki, intengo yezinto ziyakhwela, nokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hhayi insuku azidlula. Ngase sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya ngani. Kathesi ngikhuluma kande lizananzela kule bhajethi elethiweyo ngumthuli Ncube uminista wezemali kumboze notho. Ungananzela kuleyo bhajethi kulezinto ezinanzeleleyo kunembolo ngathi vele yakho isikhomba indawo. Okokuqala, hlobo lukahulumende silalo dinga lapho e-ZANU-PF i-denial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yipho i-number one, bangaqhubeka beyaleyo attitude kumbeyaleyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxotha abantu, kade sibathi bona iZimbabwe is open for business, kodwa ungakhangela kuhle silo mthetho lwe-Indigenization Act ethi kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuyezo letha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izandliwa ngomuntu enaso uzayidle esehlenika lo mntu. So sile mthetho eminingi, sile mthetho njengabo ayise ngalehlukuluza abantu eyenza laba labantu abafuna ukubana bezoinvesta lapha eZimbabwe besala. So ke esingakutsho ukuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe weZANU-PF owakhathi esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampendulo ngohlubo esilalo eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Ezitolo ngathi ukuda indlela ezithengiswa zikhona, kodwa-ke imali yokuthi zithenge ayikho. phezu kwalokho sesilandela siyenza business za 23 izinto zakhona ngakunikeza example sisinikwa bese sithenga vele sikhona sizola sisi sithi asithi simas kwamanye amashop bese sizithola kwamanye amashop sizola hey ungakhangela ithiweli vele emagarage nethi nawo sinamagarage amalutshwane ngempilo enkayi le ayikho ukudla akukho okunjengamabezi into uthiwa yimali akhaya ikheshi emakhaya enzima kusebenzisa yona i-ecocas u-ecocas futhi yena umsukuyiyunivesithy uphinde wa-introducer kuthiwa yi-2000 i-2000 yanana ithatha kuyena lowo muntu ozuze khonoko okuncane esithi zama ukuphilisa ngomuza yena ibe ngikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi nekumkalakathe sineke umkalakathe edura wona okuthi uzama ukubona okungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa kungazama ukuthi othi ngeqele
Mnumzana Sibindi siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona iZCTU likhalala umsebenzi libotshwa siyabona udokotela bakhalele njalo umsebenzi lababalisi bathi mhlawumbe basoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga uhulumende kubona kusenzakalani lapho
ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi usebenzi sithini singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili lizwe lithule ihola abantu limi ndawonye aliyindawo yikubona kathesi amadokotela esesitoni asefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar and ba-right abarong ungananzela i-ZCTU ngikhumbula vele ngale muvi izisebenzi zabe zakutsholo ukuthi impendulo yalelizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar singakhotha futhi abantu abaningi kathesikhuluma kanje ilezi zisebenzi sasuke emsebenzi ezikwi-informal sector labo izisebenzi phela ngoba wenze zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngayo bona baye abantu kathesi xa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo nothengisa itamatebele okumenzela ikhokheshi umuntu othengisa ibhanane ikhokheshi befisi ngakuba le mali kundaba baqhubeke eziphilise so kuzafike esibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatisha nje beziyazakhala umsebenzi odokotela vele sebekhalalile ngibona izisebenzi zonke ezijoyina labona abana sesikhuluma ngaba kwi-informal sector bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ngasekho so sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kazehlise avume ukuthi i-bond le yusa kulingana and nxa kule ndlela masinye abahle bakulungise lokho babona imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume yimpendulo ingaqhubeka ikhona ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulo mnyaka ozayo
ingqobe isikuwe mnumzana Mpofu
izakhamuzi emakhaya kunzima emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematis ebethengisa wona amatematis nxa elima imbhidi ayethengisanaimbidi abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kudilini but kuyafanana loma umuntu wakhona waze athole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhi siyabe zikhona nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfana usakhulu uthi ufuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonot iyabe kwi-charm ebi round 1000 nxa kwi-US dollar ikhulumeleni ungeke ufuna ama-600 i-US dollar ekayikho ungahamba kubokhwekhwe nxa usuyadingisiwe ungafika uthole i-US dollar awulayini ufuzengemthenga but singaba le-bond note yazi ungalayina even 6 or 7 hours ekulanekuthiwe i-economy phela sonto ukuthi ungapho kuvuke ekuseni sithi mina ngizalungisisa i-economy kumele uconsult kwenza isivumela nabanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiya phambili ongumnyanga njengomuntu osemakhaya ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga enzalo sasaezini
ungasigqibelala ingxoxo umnumzana Sibindi
okungenziwayo ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona okuthiwa yi-Tripartite Negotiating Forum engeniswa uhulumende ingenise abaqhathi ingenise lezisebenzi inkundla leyana engayihlonipha ibize ayethola amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe zokutshengisa isiyanga njengoba umbazi esitsho ekhuluma yi-consultation lohulumende ongafuna ukuconsulta ofuna ukuzenzela into yedwa ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayindawo abiza ama-stakeholder zonke aconsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengxayiphose lingaba ngcono liqhubekele siya phambili
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions ubekhuluma endawonye lomnumzana Sicelo Mpofu wayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT belo sithandekile emhlanga we-Studio 7
Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugedla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselendlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe ebesethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami siMkhula Ncube. Ngihlala esigabeni seGandangula, kudaluka ward 19 eLupane. Ngomumo okhona kunyaka ozayo ngombono wami, hayi izinto zizabe lokho ezisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudula kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuza koma yonke into. Abantu sibili abazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisi lokuthi kuza kuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyatshengisa njalo ukuthi abantu kabawufundi umbuso okhona. Lokho babekukhethile akusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi umzima bukhona sibili. Akula kutshintsha lutho. Ibunzima kuphela esiza kuqala kumnyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo Believe Gawule ngofuma senator Tsholojo ililunga le executive ye province ye ZANU PF Matabeleland North province. Ye umnyaka lo obuyayo u2019 ikhangelele ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo kumbe mhlawumbe kuzadlala kodwa ngikhangele ukuthi inqezi zaba lendlala ukuthi uhulumende kumele lungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngijole izifuyo ngoba njalo ngathi sinjoke izifuyo ziyacuba kade sikunje abantu lakho le ndlala sithi yaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kwahulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele ukuthi izindlela lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima isike sahlangana nabo lobo. Ngifisela abantu beTsholojo abantu beZimbabwe abantu bakithi abasendaweni ezijene ukuzizwe kumagumbi amane omhlaba umnyaka omutsha omuhle lempilo enhle lengqubela phambili enhle lentuthuko umnyaka ka-2019 inkosi ingani ingasibusisa sonke inkosi ibusisele elizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Nube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza nobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapha abanye ngabanganabantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho abakulimileyo bakuthole emasimini. So malo isomiso sesiwoma sinje ungathi kuzoba nobunzima mpela obukhulu plus nanku le bhondi leleyilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko wokuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Nkomo bentando ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka esesiyakiwo lo sifike singabaphephileyo singabe khonto ezibhazamisayo kulabo abafowethu abasezindleleni bahambe nabo egama lenkosi bakhokhelele kungabi khonto ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngiyaphinda njalo James Marabini singakehlukanizwa lokandaba othi sibone indaba kadesikokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensida.
iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kwantike lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MDC. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalelisayo wonke ebusidube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.